Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 13 Nkwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahluleli abathathu abazathetha udaba lokwengezelelwa iminyaka yokusebenza kuka Chief Justice Lukumalaba kusasa bahlangene belungiselela lolu daba izolo.
Ubona kwami umthetho njengoba lami ngafunda umthetho ngibona ngani hayi sebedliwe isikhathi.
Silengxoxo lesiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party unkosazana Sibongile Banda owavalelwa esitokisini semlondolozi okwenyanga ezimbili lapho athi banqunulwa phambili kwabonogada besilisa bebanjwa ngamandla ukuthi bakhulume ulimi lwesishona.
Impahla zenu igqoko liphakamise izandla liphakamise inyawo lesale phezulu.
Umhlabeleli wengoma zejazz uJayce Maravini uthi ingoma yakhe yohlobo lwereggae asanda kuyethula isinconywe umhlaba wonke jikelele lakhonale ezihlengeni okudabuka khona umdumo wereggae.
Kambe uthi ngibonge kakhulu isekelo endithola ebantwini kuzo zonke indawo ikakhulu uqalisela kulizwe lami lapha enzala khona eZimbabwe.
Izikliwi zobulembu ama-hackers sezithwalise nzima uhulumende welemelika ngokufuna ukubhadalwa ngemva kokuntshontsha imininingwane eyimfihlo emakhompyutheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba we-High Court uzaqala kusasa ukwahlulela udaba lwamagqeda aphikisa ukungezelelwa iminyaka yomsebenzi komholi wabahluli uChief Justice Lukumalaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo. Abahluleli abathathu abazathetha lolu daba bahlangene belungiselela lolu daba eHarare izolo. Phansi kwesekelo sombuso uMalaba ubemele aye kumpentsheni kulinyanga mhla ka 15 lapho afikisa khona iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa ukuguqula kwesekelo sombuso welizwe okwenziwe ngamalunga ezanu PF emanyene lamanye awebandla le-MDCT kuphe uMnangagwa amandla okwengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba labanye abahluli bomthethwandaba ophakemeyo. Lolu daba oluzahluzwa kusasa ngolukhwezwe ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum njalo eligqwetha uMnumzana Musa Giga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa leli kulinyathelo elihle amagqwetha engaba ephuzile ukuya emthethwandaba. Nangu uMalaba esengezelelwe iminyaka yokusebenza.
Iqiniso amagqwetha la ngibona ngani sebeyekela ibhiza laphuma kustable edebe ngaphi ngezikhathi icala idebate khona ngibona ngani sebekela abathi ngesikhiwa the horse is bolted from the stable. Ngibona ngani sokuyi-academic lokupha i-false hope ukuthi bede bethule isikhathi sonke lesi kusuka last year into likhulunywa khathesi sokuzokwasayinwa.
Namanye amazwi baba mafa uthi wena sokuphelile sokusayiniwe awuboni kusiba lenguquko akulandlela amagqwetha la angaphumelela ngayo enkantolo sibone uMalaba esuswa esihlalweni ngoba sokufunyanwe ukuthi hayi ukukhethwa kwakhe akuko emthethweni.
Ngibona ngani bafuna ukupha abantu i-false hope esithi ithembe lingayisilo. Amagqwetha labantu civic society ifuna ukuthi ivungame khona phansi isikhathi into isabe ise parliament isiya ngapha ebantwini siyahluzwa ngabantu hayi khona ukuhlala into into size yapasiswa izanu PF labo monzo le parliament lo president wathatha only 12 hours wasayina ngibona ngani sebedliwe isikhathi kodwa ke lokhu kusifundisa ukuthi amagqwetha alomkanjo kafanele ukuthi asebenze le civic society esebenze labantu khonokuyana kusahluzwe eParliament labo bafaka umfutho hathi umuntu sehambe wayagqitshelwa selifuna ukumphanda mina ngedwa mbona ngani ikuzama ukudinga i-publicity le-attention izinto vele sezizimbi kasiqaliseni kathesi nampa Johanna Lochimbili yibo abantu esingagijima sikhuluma labo ngoba lokho kwezano sokwedlula ngokubona kwami umthetho njengoba lami ngafunda umthetho mbona ngani hayi sebedliwe isikhathi
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumelise MDC Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Umkhokheli wogatsha lobesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party unkosazana Sibongile Banda osanda khululwa ejele lemlondolozi obulawayo ngemali yesibambiso uthi impilo ibulukhuni kulindawo ngoba wayebanjwa ngamandla ukukhulula nsuku zonke labanye nxa kudingwa ukuthi abafihlanga lutho esigqokweni kwakusephula ukholo lwakhe lwesimoslem njengoba labesilisa babebukele bebucwadlana. Unkosazana Banda lomunye wakhe unkosazana Busi Ncube babevalelwe esijele lemlondolozi kuthi abesilisa abayisikhombisa bavalelwa esijele lekhami bahlala phose kwenyanga ezimbili esitokisini babotshwa betshengisela phambi kwenkamba yamapholisa eyobulawa central bedinga umkhokheli webandla labo umnumzana Mqondisi Moyo ababecabangela ukuthi wathathwa ngamapholisa yena wayebalekile uBanda uthi maningi amalungelo oluntu ephulwayo ejele lemlondolozi agoqela ukuthi izibotshwa ziguqe nxa zikhuluma labonogada ukuthaywa ukubanjwa ngamandla ukukhuluma ulimi lwesishona kanye lokuthi abakuremand basebenze gadalala njengalabo abagwejiweyo bona bengakatholakali ukuthi balecala na asizweni uBanda echasisa ngalolu daba kungxoxo ayiqhube losithandekile Mhlanga weStudio 7
sisenziwa isitifiketi xa kuthiwa isitifiketi liyanqunula ngeseli ngeseli lithintithe impahla zenu igqoko liphakamisa izandla liphakamisa inyawo leda lephezulu kwaba ngumnyama futhi ngoba ngangingezwa kuhle bathe ngecela phezulu gamalaza ngathi angizwa kuhle yikho okungikhona besithi ngigqoke ubuhlungu bo-spitfet unqunula phambi kwabanye ijele lonke nje umlondolozi munye ngamunye wonke umuntu uyanqunula ngemuva lapha kule thithi okuthweka amadoda eceleni ngale kulama-offices le-corridor amadoda adlula-dlula amadoda abukela xa kusenziwa isitifiketi sinjenje mhlawumbe sebesazi ukuthi sine kanjani ubuhlungu ukuthi uphithwe ubuntu bakho mina isigqoko esifithane angisazi angibasoli abagqoka ezimfithane kodwa nxa sengizanqunula ngincunule lonke umuntu kulihlazo elesabekayo kini
kungabe ulo olunye ukholo okungabe kungafanilo kwabanye so sibuya lapho ezigqokweni
ngingumuslim inkonzo yami nge-islam yongoba ngingumuslim asigqoki into ezifitshane asigqoki impahla ezinamathelayo njalo ezingela mkhono emide asihambi singavalanga ikhanda angazi ukuthi lidele elinjani elingananzi ezinye inkolo
wabatshela nani ukholo lwakho
nganibatshelile ukuthi ngingumuslim kodwa nxa beza kutshela sithi lapho sidele wenzokwalapha ejele nangendlela abake behlala bekhuluma ngayo njengoba babesithi ubomama nxa lingomama bentozeni bengomama bento zabo phandle lapha ngokusathina edeli kwala kwesinye isikhathi nxa ungezwa kuhle baba nalanda bala ukhona umunye unkazana olabadala osisilo wathi kadla indumba baze sithambisela amadlozi akuthi laphethele babe kuyekelela ati ushona uzongena edeli ngalo ukudla kwedelela kwaliwa kumele ukudle
kodwa ngabantu ababezwisisa yini amasiko esintu kumbe kwakulokungezwanani ekukhulumeni
thina sathi singena sahle satshelwa ukuthi kumele angasithi isishona kahle sizwe kumele sisizwe isishona ngabantu besishoneni iningi labo akade besilinda bekungabantu esishoneni ngakubona njengokuthi babafaka ukuthi basifrustrate thina singabantu wakomthwakazi umama engangiyihotshwe layo indlebe yakhe inyezela khathana yabe sishona vele kasaka wayethwala nzima kwese mkhathi ngize ngimphenduleli ngingaphendula kuthiwe kanti yenakala mlomo la usuyachothobani ithulo phezulu
uthe emzimbeni awuzwa kuhle kwengezelelwa yini yikuba semlondolozi
ngiyesaba ukuthi kuleminye imithi engiyinathayo eyesisu ukuthi ingabuya imithi ihlale eqondane lami yedwa kungenzakala ukuthi mhlawumbe ngiyifakele ithe ngayivale sasisidla indumba ezindenda izibuku phezulu uthwesile mina vele ngama-ansazi indumba kangizi ufushwa angizi izitheko zakhona ngalaka ezikwakuthethwa ngazo vele zonke ngenxa yama-ansazi angizidli impuphu yakhona ikhathi kwakungani ngumdayiwa ingaqedakali ngidla irefayini so ngabona ukuthi ngingayala ukudla lokho kumbe ngingacela ukuthi mina ngibe le-special meal kuba lula eziteni ukuthi zingifakele ngihle ijefu ngihle ngihle ngasembona kungcono ukuthi ngidide khonaphana okudida khona wonke umuntu sengithemba umdali kuphela ukuba nguye ozangisiza kuloko kunzima ngoba ngangikuzwa langendlela ababengikhangela ngayo ngangibona ukuthi ngikhona lapha abantu laba kukhona abakumeleleyo ukuthi ngiphambanise ngiinto encane bangiphilisa
impilo enzima ethe lo ngunkosazana Sibongile Bhanda umgcini sihlalo wogatsha lowesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga westudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma logatsha lubona ngezamajele elizweni kodwa uhulumende usanda khulula izibotshwa ezedlula amakhulu amathathu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngoba emajele kuminyene. Lezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ayethule izolo. Akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi amanani la esethulwa. Amanani la aveza ukuba izolo kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezilichumi 10,271 ijekiseni ye-COVID-19. Osekukhweze inani lasebehlatshiwe ledlula kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu 549,797. Isigaba seManicaland yiso esibe labantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo abahlanu. Kwalandela eseMathebeleland South abane kuthi abanye laba bavele kuzigaba ezijeneyo zelizwe.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje besikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa asefake umthetho ukuthi abantu bengathwali inkemba, ingqamu, induku nezinye izikhali okwenyanga ezisithupha ezilandelayo enkabazwe. iphephandaba leChronicle lithi uqhamuke udlakela kunsukwana esanda kwedlula ngemva kokuba otshekesha abacatshangelwa ukuthi laba abathiwa ngamashurugwi bevuke seganga bahlasela izakhamizi zenyamandlovu duze lomfula uGwayi. Leli phephandaba lithi otshekesha laba bakhebhe yonke indawana badibana lezakhamizi kwaliwa kwaba luthuli. Abalimeleyo ngabotshekesha kunye lezakhamizi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisethulele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila, siyaphila nathi. Hayi jabulele ukuthi niyasingethela indaba ezimnandi. Nginombuzo nje omfishane ebantwini basemathebeleland bonke ukuthi omgabe nonkomo beza bayenza i-unit. Ama-distant ayemangaki lawabizelwa i-unit? Nakuyukuthi ama-distant maybe ayefika i-1000. Yebo singahluleka, kodwa ama-distant uma kuyukuthi engafika i-1000. Hayi, hayi kunto ngasehlula. Ngiyabonga.
Zalibonani, zalibonani linjani ngezindawo, ngezindawo. Ngithanda ukubingelela umsakazi labalaleli. Uyabona le ndaba yokuguqulwa kwesikolo sombuso leyenziwa ngohulumende weZANU-PF. Thina nje singuZulu asivumelani layo, asihambelani layo. Kanti kuguqulwa isikolo sombuso kungaguqulwa ezinye izinto ezimayelana ngelizwe, imisebenzi, umnotho welizwe lo kuma ngawo mnanga kwengena eza gidibela isekelo sombuso wayengakhulumi ngaso esanda kungena.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 lonke kuzindawo ezithiyeneyo. Mina ngingumoyo, engumuntu umsekeli weZANU-PF, kodwa ngikhathele ngokuthi ngizosupporta iZANU-PF ngapha ngilamba. Ngilala ngingadlanga sihlupheke, sengibona kungasangisiza ukuthi ngisupport, sengiphela amandla. Ebengicela ukuthi ube yenza ayi sisuke kuyiZANU-PF ngoba ungaza kuhlale lendlaleni, sike sizame ku-MDC ukuthi khona kungaba njani. Ngiyacela ukuthi bonke abalaleleyo le audio nganithiwa sitshintshe sibone ukuthi uplan B yena siphathelani. Sengibona kungcono ukuthi ngisuke kuyiZANU-PF ngoba iyandambisa musa.
Kunyezimbabwe ikhala ngokuthi nakumnanga kuyakhini kathi kuwukuthi mbangizobambekeleni lapha.
Salibonani, salibonani, salibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngoku Josephat Moyo ongwele South Africa. Ngajabula my audio yami izwakele yafundwa ku Studio 7. Siyacela ngilesikhalazo ukuthi nganthi uhulumende wakithi engakhethi indawo ebethuthukisa endaweni yangale Stronen ngapha esindebeleni lokhe kungelalo uthola ulungiswayo. Siyacela ukuthi ma kungupresident akube ngupresident wabantu bonke engakhethi elungise kwelakhe isayidi. Umgwaqo yakithi ifile njengamanje ifile, kodwa uyabona kulungiswa ngale endeyaba imigwaqo engakafi kakhulu ethu ifile, izimoto zethu ziyafa ngemigwaqo. Kodwa kulo president wavotelwayo ukuthi ngabantu, kodwa akanakekeli kwezinye indawo ezifana lesindebeleni. Ngasicela ukuthi engakhethi imhlofu mayebusa, enzele lokho akuthembisa abantu.
Uvuka njani, livuka njani kwi-Studio 7? Inegama lami u-Adolf Shaba. Mina into engimangaza ile nto eziwa ngumonzora wani ungenele kulesana sikhundla ye-backdoor. Esuka lapho uthatha amavoti abantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe abathi bevota bevotele MDC Alliance abazange bavotela bona. Uyezenza ngathi une-support enenginayo ne-support yakhona. Njengamanje ngithemba nalapho evinitsongirayo lapho akhona uyachibilika nasethuneni lakhe mayebona la bantu abazibiza ngokuthi bayi-MDC team esenza le nto eyenziwa ngumonzora embhata ndawonye leZANU-PF. Bekhohlwa iy'nkinga zezwe leZimbabwe. Angiboni ukuthi kunomuntu e-MDC ongayenza le nto eyenziwe ngumonzora. Kulihlazo, kodwa into emnandi kakhona ukuthi yezwe 2023 yaphela ngayo. So angiboni even le 0.5% yamavosi yabantu beZimbabwe ithola. Kulihlazo elinye elikhulu kakhulu ngoba into ayenzileyo kudlala ngengqondo zabantu esetshenziswa iZANU-PF, kodwa hhayi kuyongiphelela, liyamshonile emini ezintabeni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika. izikliwi zobulembu ama hackers ngesilungu sezithwalise nzima ilizwe leMelika ngokuthatha ngudlu imininingwane efihliweyo emtshineni yamakhompyutha bese besithi nxa zingaphiwanga imali zizaveza imininingwane le egoqela amanombolo lamakheli ezisebenzi edolobheni leWashington DC izikliwi lezi zangena ebulenjini bogatsha lwamapholisa zathatha amagama amapholisa amakheli lenombolo lezinye lokunye okuthiyeneyo zathi nxa zingabhadalwanga imali eyizigidi ezine i-$4 million zizawahaza ebulenjini amagama lamakheli amapholisa lokunye okufihlekileyo lokunye okuyimfihlo. Sikhuluma nje ilizwe leMelika liphakathi kokusilela kwamafutha ezimota ngemva kokuba izikliwi zobulembu zingene emakhompyutheni enkampani yeKeystone eyiyo ephethe impompi yamafutha ezimota avela esigabeni seTexas esiya kundawana ezijeneyo zelizwe. Kunjalo nje inani lababanjwa igciwane leCoronavirus liqhubeka lokhulisehla kweleMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umumo walapho akhona edolobheni leReston esigabeni seVirginia.
Well, ECDC, Center for Disease Control, ikhiphe ama-statement kuvikile ephelileyo ukuthi abantu asebevaccinatiwe sebengakhululeka ukuhamba ngaphandle bengagqokanga ama-mask. So la engikhona mina ngiyabona abantu ma bezihambela nje ngaphandle, hhayi ngempela abaningi abawagqoka ama-mask, kodwa ma bephakathi njengendaweni efana lezitolo la kuma-restaurant nokubona bewagqokile ama-mask. So maska ngelisisa ispread yegciwane leli sibona ukuthi siyehlile kakhulu kuma high numbers esike sawabona ngesikhathi sebusika. So kuyakhombisa ukuthi hayi ngempela ama vaccine la ayasiza kakhulu ukureduce ispread yegciwane leli, kodwa siyazi ukuthi ukuthi size sifike i-head immunity kumele at least 80% yabantu babe sebevaccinative. So sizobona ukuthi ama vaccination wona akhona ngempela, akula shortage. Into yiyo naleyo nje ukuthi abantu abaningi abanye baya hesitate ukuthi bayojova i-vaccine.
Ubona abahlatshwayo amajekiseni bahamba yini ngobuningi?
Sibona kule hesitancy kakhulu from especially abantwini abangama-Republicans abathi bona abayithembi le vaccine. Abanye bakhona vele lokhu bengabhelieve ukuthi i-COVID ikhona iyabulala, esingathi ngabantu abayi-denial abangafuni ukuvuma. Sakubona futhi ngoba uTrump ngokwakhe nguye owayengafuni ukupromote motha kakhulu ukuthi igciwane leli likhona liyingozi. Wayepoma uzama ukuvika nje ukuthi ha kuzodlula lokhu njengeflu akusoze kuhluphe kangako. So abantu abaningi abasupport uTrump basasilaleyo ngqondo abalithathi serious igciwane leli, even though sizabona labulala abantu abadlula 580,000 I think lapho e-America asebatshonayo bebulawa yili gciwane leli. But hopefully with i-education especially from abodokotela and other influential people ma benga-advisor abantu babo ukuthi thathani le vaccine ukwenzela ukuthi liphephe, maybe sizobona i-apart lesiyibonayo abantu abangafuni ukuyajovwa i-Jackson sizoyibona isehla abantu beqala ukuthi bonke babe-vaccinated.
Lo ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seVirginia edolobheni leReston. Umhlabeleli wengoma ze-jazz uJays Maravini uthi ingoma yakhe yohlobo lwe-reggae asanda kuyethula isincunywe umhlaba wonke jikelele lakhonale ezihlengeni okudabuka khona umdumo we-reggae.
sanibonani sanibonani lonke 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 ngendawo ngendawo emagumbini amana omhlaba uJays Marabini lo yey hey ingoma leyo Jah Deliverers ingoma esihambe kakhulu isifinyelele emazweni amanengi eAfrica eEurope kunye naseJamaica bayithanda kakhulu so ngiyathanda ukuthi ngibonge kakhulu usekelo engithola ebantwini kuzo zonke indawo kakhulu uqalisela kulizwe lami lapha enzala khona eZimbabwe lalapha enhlala khona koBulawayo abantu bathanda kakhulu lingoma ngendlela emangalisayo
bengakhangelela na enye njalo ingoma yohlobo lwereggae
ingoma yereggae iyabuya le-albhamu iyabuya so konke lokho ngengulungiselelayo okwakade singisamile ngoba lingoma isathandwa kakhulu ngabantu angifuna ukuthi ngiyiphazamise bese ngibuya amasinya ngifaka enye ingoma abantu besayithanda so ngakho le basayamukela abantu basayithanda abanye ngikhona isafinyelela kubo abanye ngikhona ifika kubo abanye bezwa ngayo ukuthi kule ngoma ethile bayangi-inboxa bengithumela ama-message bethi ingoma leyi iyisimanga siyayithanda omnye athi ngizwile ngayo ngifuna ukuthi ngiyithole so ngakho-ke khathesi okwamanje ngisakhangelela ukuthi khona ingoma le ihambe futhi kakhulu ifinyelele endaweni eziningi kakhulu ngizamile ukuthi ngikhiphe le eyinye kodwa-ke vele eyinye sengicindezele estudio okungangokuthi sengilinde ukuthi leyi abantu baqale bayamukele leni bese ngisithi ngokuya kwesikhathi sengikhipha futhi njalo kumbe mhlawumbe le-albhamu yakhona
ungachasisela abalaleli ngamafitshane ukuthi ingoma yona le wayiloba uJongeni njalo ihlabela ngani
lingoma le iqukethe umlayezo omkhulu kakhulu usukusela e-Afrika umlayezo wakhona uyangena uye Europe uyangena ngathi nje umhlaba wonke jikelele ingoma ekhuluma nje ngenhlupho ngesikhiwo esingathi ngama-challenges akhangelene nomhlaba ensukwini zanamhlanje njengoba nje isikhathi esisiphila phakathi kwesikhathi se-corona esikhathi esinzima kakhulu kufa abantu abaningi kakhulu emhlabeni ngalo mkhuhlane kulezimpi kukhona ukungezwani kukhona ukungathembani emhlabeni so ngakho-ke ingoma lekhuluma ngalezo nhlupho lalawo ma-challenges yikho mhlawumbe abantu beyithanda ngale indlela abayithanda ngayo ngoba ikhuluma labo direct ikhuluma ngokwenzakalayo empilweni zabantu ensukwini zanamhlanje yikho-ke hayi ingoma le ihamba ngendlela nami emangalisayo vele ngathi wona umculo wereggae ikakhulu umlayezo uhamba phambili emculweni wereggae so ngakho-ke ngiyabonga ukuthi abantu bayithanda njalo iyatshitsha impilo zabantu bayizwa bayithakazelela kakhulu
okokugcina ungavalelisa abalaleli
balaleli ngithanda ukuthi ngithi ngiyalithanda njalo ngicela liqhubeke lisekela uJays Marabini ngaso sonke isikhathi ngoba ndibisela umculo omuhle eliwuthandayo njalo ngicela ukuthi khona lilandele uJays Marabini kubo-social media sikhona lapha kufacebook singuJays Marabini sikhona kutwitter singuJays Marabini sikhona ku-instagram singuJays Marabini sikhona ku-youtube singuJays Marabini so ngicela abantu lihambe liyefinyelela khona lishiye ama-comments li-subscribe kube kuhle ukuze lami ngikwazi ukulenzela umculo udumo lonke engilalo luvela kini njalo ngiyacela ukuthi asiqhubekeni kade silwenze lube likhulu udumo lukaJays Marabini yini lingakwenza kodwa ngithanda ukubonga njalo ukuthi lize lifinyelele kuleli zinga kungenxa yoyo ngiyalithanda lonke Jays Marabini one time Jah Deliverers
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo abahluleli abathathu abazathetha udaba lokwengezelelwa iminyaka yokusebenza kukaChief Justice Luke Malaba kusasa bahlangene belungiselela lolu daba izolo sibe lengxoxo lesiphathamandla sebandla lemthwakazi unkosazana Sibongele Bhanda owavalelwa esitokisini okwenyanga ezimbili lapho athi wayebanjwa ngamandla ukukhuluma ulimi lwesishona silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi nsinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.